Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kumfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo womgcini Calvin Siziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo wathi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Edolobheni lakoBulawayo lisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke kuthi ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe ziphela amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagqwa khona kufanele emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, umnumzana Moses Chohovu, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa ngumnumzana Paradise Zimondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo we-ZBC uthi umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabele lenkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Siziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakoBulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokho kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukomithi eqoqa okuphathelane lalolu daba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo eBulawayo Amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulo wesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi usibonisiwe sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone koBulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli uchiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisishiyagalombili lamakhulu amathathu i-8,362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane koBulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 koBulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le isiphathisa indawo zama-quarantine centers ezigabeni zeMathebelele North, South kanye le-Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igcikwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. Emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbheda ewatshekayo, ukudla, imithi yokugeza izandla, inhlelo zamanzi, impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels e-Bite Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama-cases ngathi seqansa sekhwele seyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama-mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo-Zupco, bayahlangana kuma-supermarket bengagqoka ama-mask. Ama-thesi zethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulawayo layo sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona. Abanye baselangeni, abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo base-Thorngroof nakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hhayi. Sizabanika njalo ingubo, sibanike ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidinga, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave. So siba lebanga lesibili lapho seliqhubeka likhwela limemetheka lisiya phambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemngcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele eSouth Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinazelela ukuthi bona abasebenza khona phema quarantine center omongikazi abantu abaklinayo labanye labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana ababekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuyabe sokuhlangene abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana ngakhona okuukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichasisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mpana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi ke kubo-Zupco abantu bathwala u-Zupco aza abe le-standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibhoraneni lezi ezinye ezijiyeniyo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khonokhana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Sibize sikhangana futhi ukuthi le dorobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyene. Phinde sikhangane ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace ye-1 meter apart babe sebesemaklasini. Nxa kuthi emaklasini ababalisi abakho abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazele usile laphana ukuchaka ide kuchelesile. So ngokunjalo ke igciwane soze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gciwane, abantu lokho beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje kobulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona labo abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. sifinde sikhangele inhlupho zamanzi lezabantu abahlangana lazo kobulawayo abantu yafika bethe cwi ezifuleni zona ezizabe zithe zaba lamanzi kumbe ezibhuraneni vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto kuthiwa yikhefu ngoba lakhathi esingaphuma phansi nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kusi ngenxa yokuthi amanzi naye ngekho endlini akuhlaleli.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi ezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulobunye obuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kule ndlela okufanele amaphetshana okwenza lokhu agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokhu ngumnumzana Tom Moore oweWoodbridge, Virginia, otshele umsakazo weVoice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Tundu Lisso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo la uMakharadi Ndlovu yiseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube, ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singambona. Siyacela ubani ongaba embonile emthinte kunamba ezithi 071 55 75 669. Lapho esimzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Siya ngiyacela ungabe embonile engangithinta kunamba zinalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubeke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Ugatsha lukahulumente olubona ngezokulima olwe-agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi emathekeleleni sezifike ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi emandebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo ezansi emandebeleni ugatsha lwe-agritech, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchema uthi lanxa isimo singanene kula nyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
Sokule drought iminyaka emibili ilandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwazi ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yokukule plenking enkulu kakhulu khona
uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye
into engayicwila kakhulu ukuthi nakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO siyakhathisa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba kungeke kwenza njalo kutholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-inganye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili
umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke e-Insizwa South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo
zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni so ngakwethi amadlelo lokhu esiwayiveda akusele amadlelo lalapho esasithi sisuke siyelagisa khona esikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi njengakuqala esasive sijayeke ukukwenza
uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu
isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami lokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athenga istokfidi laba abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho
umnumzana Butler Sinkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eKwanda North uthe emangeni wabo bakhala la ngemikhaza
lo nyaka inkomo zalapha emathetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu uhulumende angasincedisa ngedipa imkhaza lo nyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho
abo gaca lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo e-Bed Bridge ngenxa yokuthulela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba
amanzi ayabekamba okungangokuthi alukana sizamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi esikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedini edamu lezitheshini yemasulumosi inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abebele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangathela lutho
izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemisebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzini wakithi engiwe Bradford. Ngiyasebenza labonkosikazi ababe bevalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengelalapho okulala, abanye babezithwele bengalalapho akulala kungela furniture ngoba kuyabanda kule ndawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, umsebenzi engiwenza ukulapha kule Britain. Abasekhaya abangibancedisa abaningi, ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama onzalayo, nguye engimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinapha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane uthabele amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafelakazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafelakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani, abantu bayadonate izinto benisengizithumele e-Afrika. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ayibadonetha. Ibandle endikhokhela eZimbabwean Community Group, silapho-ke siyaqoqa izimali, sincedisa abantu laba babe beselwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiza ingane sizame khona ukuthi singancedisa sikwasikaneso sikuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye, liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengala manzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana, bakhona abanye ase uyabhadala imali lapha abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosa lingithenga nganiku omunye South Africa, nganika abanye abangani bami e-South Africa bengithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njana abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingele. So kulezi nhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sibe sesifake izimali, kobo-World Remit, kobo-Mkulu, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedilivele. Ababe lama-business la uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi corona, kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiya emsebenzini uba beya emsebenzini abantwana besikole. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazange behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima kumbe ubaba sitshaya umama itshaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa ibanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, la ngokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumba abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungazi umuntu engani kakulaleli but kusasa uzacabanga ikuthi kathesi sesingosima yedwa akula muntu ongixwayisayo. Ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi ngibone ngani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye muntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Ngiyala lamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama Muntungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lomhlabeleli kamasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu, yena ohamba ngegama lokuthi iThosa Elisha. Undlovu lithwasa Elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala. Lile ngoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi ukushesha kwenqama. Nangu undlovu ezethula.
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nawo wonke abalandeli bethwasa Elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane brothers. Sase siphuma kumbabazane brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa Elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Xenophobia, Zinhle, Matshitshi kanye lale ethi Abafana Bakamzilikazi. Ukuthenga idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani?
Siyatholakala unombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161. Ngizophinda njalo 0785016161. 24/7 isikhathi sonke noma yini ungafona. Sikhona lapha eGwanda naseBulawayo nako Facebook. Siyatholakala ku Facebook page ethi iThwasa Elisha, nako YouTube nako Instagram. Siyatholakala egameni elithi iThwasa Elisha.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithinge ngayo umculo wethu idlela lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalakhe. Engethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
Undlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngompalakazi. Liphuma ke enkundleni iThwasa Elisha ngale.
Singakehlukani ke sithangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa kwathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ise Washington DC.